eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngolamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 Mvimbito 2022, Texas Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ngenxa yokuthi isikhathi sama-elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabi le-rally, khathesi sebesiyalisa osokufana lokuthi ngamafitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni ebhinga
nona. Amapholisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by elections.
Thina njengeZDI sithi emalangeni la adlulileyo besinazelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka. And emavikini ona lawo njalo sananzelela ukuthi yikhona kade kusenziwa khona ama-political rallies. Sibe sasisithi ayisikho kodwa okwama-political rallies, ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke.
Iy'ncwadi ezicubungula izenhlalakahle yazulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele-COVID-19 selokho inhlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele kukhetho lwama-by-elections. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke Parental Bliss liphethe idlalade lalo elisha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapholisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho obekumele yenziwe emarondera lasebhinga ngempelasonto. Mlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba.
Lokhu sekwenze ukuba abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, bahle bakhwize ngesiphangiphangi lolu daba emthethwandaba waphezulu owe-High Court besithi imihlangano le ivunyelwe. Encwadini elotshelwe oncintisa esikhundleni sokufuna ukumela imarondela edayele ephalamende uMnumzana Carson Mateu, amapholisa athi abe-CCC kakumelanga babuthane ngoba bephuze ukuwazisa ngalo mhlangano ngusele sikhathi. Amapholisa athi ukuphuza ukubatshela ngalo mhlangano kwephula iziqondo zomthetho wokulondoloza ukuthula owe-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, wona olawula ukubuthana kwabantu. Ibandla le-CCC encwadini yalo belicele ukuba libhodabhode ngezimota phandle kwenkundla yerudaka khona okwaliswe ngamapholisa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi abebandla lakhe balubhekise emarondela kungelani lokumiswa kwalo mhlangano.
Thina njenge-Citizens Coalition for Change kusasa sabe semarondela indaba yethu semadale lapho esihambise khona indaba ukuthi amapholisa angeza kasiyalisa ukubana sibe le rally yethu ngenxa yokuthi into esemthethweni. Yebo, bengathi iphosa nemopa iyasiyalisa ukubana sibe lamakarali, kodwa ukuhlangana kwabantu siyahlangana njengoba bahlangana labanye abantu okwenzakalayo kumaphathi wonke atshiyeneyo.
Ugcizelele ekhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi abuye ngobuningi emarondela.
So kusasa ngomgqibelo siyabe semarondela lapho sisahlangana khona lezizukulwane zemarondela ukuze beze ukubana sibaphatheleni mayelana le ndaba-ke yama-by-elections.
Oncintisa kukhetho lwama-by-elections efisa ukumela iBinga North edayele ephalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasise ngokuncitshwa kwabo imvumo yokuqhuba umhlangano wokudinga usekelo ukukhethwa eBinga.
Ngenxa yokuthi isikhathi sama-elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabi le-rally, khathesi sebesiyalisa osokufana lokuthi ngamafitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni eBinga North. Wathi uyayibhala incwadi khonapho zukuzuku waba ngomfonelayo wathi hayi sengicabanga ukuthi kungcono sibe le meeting lama-stakeholders. Kwasekubizwa-ke ama-CIO, kwasekubizwa u-DA, kwasekubizwa abezesa abayibo okuthiwa khona bayabele function kamnangakho. Sangena ku-meeting yakhona akula lutho olutshintshileyo, ubedlalisa nje isikhathi sethu sihambile ku meeting wafika wakhuluma khona okwakade ukukhulumile vele kusene. Into ekhanyayo yikuthi ibhinga North iZanu PF ifuna phansi phezulu.
ICCC ithi ibandla leZanu PF lethuselwa ngobuningi wabasekeli babo okulandelwe ngumnumzana Mabutho Moyo okunkokheli yabasha kubandla leli.
Uqamba amanga bethi amarara aba blokwe blokwa libandela ukusayo. Asilaso isikhathi selesi, but isikhathi sama campaigns. And we are on the ground, ngiyazibonela lapho esiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani. So bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze efulekela bodwa bengafaki iZanu PF phakathi.
Lokhu ayisikho kokuqala, amapholisa ayisala ukupha imvumo yokuqhutshwa kwemihlangano yebandla ele-CCC. Ngeviki edluleyo umnumzane uzontshanisa uvinje ukuqhuba umhlangano wakhe egokhwe loba nje umthethandaba we-High Court ongqome ukuthi uqhubekele phambili usenziwa. Inkulungwane nenkulungwane zabantu zenelisa ukubuthana egokhwe loba nje amapholisa ayesethusela ukuthi bengalokothi ukuya emhlanganweni lowo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Incwadi yezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus kuloku imihlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele kukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 yonale inyanga kaMbimbitho. UMavis Gama weStudio 7 uzethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngabangene umhlangano owenzelwe enkundleni yebulenjini oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI wokuhlaziya okwenzakala ngesimo seCOVID-19 ngemva kokuvunyelwa kwabamabandla ukuqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Bekukhangelwa njalo udaba lokuthi kambe ukuqhutshwa kwale mihlangano yikho na okungabe kubangela uqansa kwenani labatholakala bele-COVID-19 elizweni nxa uqhathaniswa ngaphambilini kokuqhutshwa kwale imihlangano yokukhankasa. Omunye walezi ngcwethi ophatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini ngumnumzana Henry Khane osebenzisana loZulu kwezentuthuko.
The politicians, definitely they need to up the gear and take this seriously, because if they want to keep their numbers up higher.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe kumele ikuzwisise lokho ma befuna ukuthi babe belokhu belamanani abalandeli babo aphezulu, ngoba bengagcina belahlekelwa la yilabo balandeli abaseduze kwabo ngenxa yokwesaba nje ukubatshela ukuthi baqoke lawo mamaski.
Unkosazana Patience Sibanda isiphathamandla seZDI yena ke ulandisa ngasebe kunanzelele lokhe amabandla ezombusazwe aqalayo imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Thina njengeZDI sithi emalangeni la adlulileyo besinanzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka. And emavikini ona lawo njalo siyananzelela ukuthi yikho lapha de kusenziwa khona ama-political rallies nama-political parties ayehlukeneyo. Sibe sesisithi ayisikho kodwa okwenze ukuthi okwama-political rallies ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke. Zikhona ezinye izinto ukuthi emabandleni ngaphi ngaphi lokurelaxwa kwama-COVID-19 containment measures.
Ngakho ke abenhlanganiso yakhe uMasibanda uthi bakhuthaza uhulumende ukuba angaze akuthatha lula lokho osekusenzakala.
So thina sithi ama-political rallies lawa engaqhubeka esenzwa, kodwa ama-authorities lawa abemelane lakho benanzelele ukuthi abantu ma besiye kuma-rallies laphana bagqokile yini amamaski, basanitizwa yini. So yikho thina lokho esikukhuthazayo ukuthi abantu benanzelele kukhona lokho, ukuze umkhuhlane lo we-COVID-19 kungathi ukuthi usumemetheka ngenxa yani yama-political rallies.
Udaba oseluphakanyiswa yingcwethi lezi lokuqansa kwenani labatholakala bele-COVID-19 lufakazwe languhulumende ngemva komhlangano wequla labaphathi intambo i-cabinet owenziwa ngolwesibili maviki onke. Esethula okuvunyelenwe emhlanganweni we-cabinet, umphathi intambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani labatholakala bele-COVID-19 Nanga engasachongo ukuthi manyathelo bani azawathatha.
It is also reported that an increase in mobility and number of gatherings across the country.
Ama reports aveza ukuba ukwanda kokuhamba-hamba kwabantu osekukhona kanye lemibuthano elizwe lonke ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 sekubangele lokhu kuqonga kwenani.
Embikweni wabo abawukhipha nsuku zonke phezu kwesimo se-COVID-19 elizweni, abezempilakahle baveza ukuba kulomuntu oyedwa ofileyo phakathi kwabafika phose amakhulu amahlanu 499 abatholakale belegciwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo, njalo bonke kungabantu abangenambali yokwethekelela kwamanye amazwe. Kubikwa kube labayisikhombisa 7 ababulewe yilo mkhuhlane ngolwesithathu phakathi kwabedlula kancane amakhulu ayisikhombisa 706 abatholakale belegciwane leli kulabo abahloliweyo. Babikwa sebefika phose inkulungwane ezinhlanu ezilengxenye 5408 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu i-COVID-19 yaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho womnyaka ka-2020 phakathi kwabedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 241,548 asebatholakala belegciwane leli, kwasila abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 231,012. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlangothi olubona ngezomvikela kumanyana wamazwe omhlaba olwe United Nations Security Council lukanyelele ukuba lomhlangano ocelwe ngile Russia elithi uhulumende wekwele Ukraine ubelungisa izikhali ezilitshefu ama-biological weapons. Abezindaba abe-Associated Press babika ukubana elemelika lithi kungamanga ukukhulunywa ngele Russia elikhanya selifuna ukuvika ngezikhali lezi ngemva kokwehluleka ukugenqula umbuso wakwele Ukraine. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine laye uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin ukhuluma ize ngoba isebona ibutho lakhe lisehlulwa. Ele Russia liqhubekela phambili libhomba indawo eziningi kwele Ukraine okugoqela isigodlo salelo lizwe iKyiv lamanye. Kubikwa kubuliwe abantu abedlula inkulungwane 1170 abase-Ukraine ngamasosha akwelela Russia edolobheni leMariupol. Iningi labo bangcwatshwe ethuneni linye i-mass grave. Kubikwa kulamakhulu lamakhulu abantu asebebuliwe kwele-Ukraine lokhu limpi iqhamuke ngenyanga edluleyo kanhlolanja. Abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babikwa sebebalekile bayaphephela emazweni angomakhelwane akugqela ele-Poland, Romania, Moldova lamanye. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine labo babikwa sebebalekile emazweni la. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Rejoice Mngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Inkulumo ezama-biological weapons kumbe izikhali lezana ezile poison ivele izinkulumo ezikhulunywa ngamazwe nxa efuna ukuthumba amanye amazwe. Siyazi ukuthi i-America baze bapombe i-Iraq babekhuluma ngokuthi kulezikhali ezama-biological weapons. Lokho nje ikuvala abantu amehlo nje ngoba siyazi nje ukuthi umhlaba jikelele uyakwazi ukuthi iRussia ithembe khonoko sizemisele ukudiliza i-Ukraine. Bazadinga izizathu. Isizathu sokuba ngama-biological weapons ukuthi bona bathi bafuna ukuthi bathi bona bengasebenzisa zona lezani izikhali zama-biological weapons. Sebezawuthi hatshi izikhali zibe zivele zikhona e-Ukraine. Kudinga nje isizathu esokuthi basebenzise izikhali zakhona. Hatshi njengoba kade sivele sokwazi ukuthi ngamanga ukuthi akula zikhali ezinjalo, kungakhanya vele kusetshenziswa izikhali ezebiological lezana iRussia nje eqonda ukuthi ibhidlize i-Ukraine.
Baba Ngwenya, ubona zani okwenzakala kwele Ukraine kuyaphetha ngani?
Russia vele siyazi ukuthi nxa isiqonda ukuthumba ilizwe bakwenza eGeorgia, bakwenza eDonetsk, bakwenza eCrimea. inkinga nje ukuthi amazwe asentshonalanga gabala mvumo gabakazi misele ukuthi bavikele yona iUkraine. Lokho kuyagcina nje vele lokhu njengolakho okwabakhona eCrimea ukuthi iRussia yagcina sithumbe iCrimea bafake izigebenga zabo eLugansk leDonetsk. Angiboni ukuthi kulenye indlela ezaphela ngakho. Ye, izitshengiso zikhona kodwa angiboni ukuthi zizasebenza ngoba kwathesi vele uVladimir Putin umongameli weRussia uqonde khona ukuthi ahlathumbe iUkraine athathe uZelensky amenze sibotshwa iUkraine sisiba yiprovinsi yeRussia.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 SARR. Live-talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kwamabandla ezombusazwe ekhankasela ukuthola usekelo ukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 ngendlitho lomnyaka. Ibandla leZANU-PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kweleBhilithane lapho kuhlaziwa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kubika intetho lezindaba yeStudio 7 u-Israel Chizaspanda.
Into enza ibandla leli lathukuthela kangaka yinkulumo kaLord John Oz ongomunye umgcinihlalo wekomiti yamalunga ephalamende eBhilithane ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale le-House of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBhilithane e-Commonwealth, umnumzana Patrick Stopford, othi eleBhilithane likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe ngakuzo uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Togarebi Pupurai, lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla leZANU-PF, uPupurai uthi akula bufakazi okukhulunywa ngeleBhilithane.
I never expected that a war member of parliament can debate in parliament using social media as a source.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele akwekele eleBhilithane, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Kuya phambili umnumzana Pupurai ekuthaza ukuthi eleBhilithane alitshiyane leZimbabwe.
We are not a British colony and we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Thina asisabuswa iBhilithane njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngunompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikhiwe ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU-PF eBhilithane, umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords esukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le-Citizens for Change Coalition, CCC, umnumzana Abednego Bebe uthi liqiniswe likhulunywa nguhulumende weBhilithane.
iZANU-PF yaziwa ngokubulala, yaziwa ngokuhlukuluza, yaziwa ngento zonke ezibi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputhwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even le SADC yakwazi ukuthi izani izikhiwi, izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lo mkhono welizwe.
Abo manyano wemazwe akuzwekazi le-Europe awe-European Union EU. Ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente we-ZANU-PF namabhizimusi adlelana nebandla elibusayo besithi eleZimbabwe alikajali lo mkhulu wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Kukanti eleBritane lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezijezo zomnotho lezi lonyaka ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele isitudio sevenini eLondon, igama lami Jesus Banda.
Ngokwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Uhulumende wakwele Melika uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin wethula amanga aluhlaza tshoko ngokwenzakala kwele Ukraine lapho ibutho lakhe elibulala abantu mahlayana. UPutin kafuni ukuthi abantu bezwe iqiniso ngokwenziwa libutho lakhe kwele Ukraine. ELeRussia lingakahlaseli ele Ukraine, uhulumende kaPutin wethula amanga emisakazweni ebulenjini bokuxhumana lezinye indawo ezethula imibiko esithi ufuna ukuhlasela abantu kwele Ukraine abasekela konke okubi okwenziwa ngamanazi abakhonza uHitler. Selokhu ibutho laqala ukuhlasela kwele Ukraine, ELeRussia lizama ngamandla wonke ukutshela izizalwane zalo ukuba akulampi kwele Ukraine. Ibala elithi impi kalisasetshenziswa kweleRussia. UMnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi uhulumende kaPutin uvimba iqiniso elethula yimisakazo lamaphephandaba azimeleyo ukwenzela ukuthi abantu besekele okwenziwa ngeleRussia kwele Ukraine. Igwetha elikhulu kwele Russia mhlaka 1 Mbimbitho latshela abahlela ukwethula kwemibiko ukuba bevimbe konke okwethula yimisakazo ezimeleyo we-Echo Moscow Radio, the TV Dojande. Bavala konke okwethula yimisakazo le ebulenjini be-intanethi lobokuxhumana. I-Russia Federation Council layo isanda kwethula umthetho omumethe izijeziso zalabo abethula lokho uhulumende athi amanga ngokwezikala kwele Ukraine. Uzatholakala esephula umthetho ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka elithumi lanhlanu, 15 years. UPrize uthi eleRussia selivimba njalo okwethulwa enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter, Facebook leInstagram kanye lezinye. Uthi konke lokhu kwenzelwa ukuba abantu balandele umsakazo karhulumente kuphela ngokwenzakala kwele Ukraine lapho libulala khona abantu mahlayana. UPrize uthi abantu bakweleRussia kabayifuni impi le eyaqalwa nguPutin. Ngakho ke uthi balelungelo lokuzwa iqiniso ngokwenzakala kwele Ukraine. Uthi kumele abantu bakwele Russia batshelwe iqiniso ngokubulawa kwabantu mahlayana kwele Ukraine, hathi amanga ethulwa nguhulumende kaPutin. UPrize uthi uPutin kumele amise impi le ngokususa ibutho lakhe kwele Ukraine. Uthi kumele ahloniphe ilungelo loluntu ngoba abantu bathwele nzima ngokwenzakala kulelo lizwe.
Lapho ngibelilaleli udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forgive.
Uhlelo woza Friday namhla sikhamba leqembu elicula umdumo wevumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke parental bliss liphethe idlaladela lo elisha. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yebo nje, kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka, kwenze njani?
Adwekela wena ngomama laba banoringa.
Lidlala telaleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa maswi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Lupahla.
Izihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma bangisibonela, abanye abanye bangitshela ngibangiqinisa lapho bangiqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihlobo zami, lingapheli uthando.
Sikhombisa ezigoqela ethi Sathane ngiyekele incane lengane kanye lethi nozipho Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844-383835. Ngiyase South Africa. Uma ungabubonani inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla. Uzongithola lapho kuFacebook, ngikhona kuFacebook. La ku-Instagram uGlory Boy Luphahla. Uma usubheka lapho kuFacebook une-group ebhaleza kubonke. Nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshela waphamasa.
Asisapoteneni, isiqhubekeleni phambili, umculo esiwushaye. Lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli. Ungasapoti ukuthi hayi wena ngoba ubani ngamazi se uyazakala lapha nalapho, usapote ukuthi yilokhu njani. Udlala ingoma uzeke isikhathi sokumamela ingoma, mawuthe wayithola udlala ingoma uyimamele, nawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphekwa.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke Parental Blessing ngale.
Sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho. Iyincwadi ezicubungula izinhlalakahle kazulu zithi zezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele-coronavirus selokhu imihlangano yokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections yaqalayo. Kuhlelo Woza Friday namhla besihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi eza kubonke Parental Bliss liphethe idlalathi lalo elitsha. Sinibheka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umpracticist Jeremiah sithi libe lempelasonto eyithukile.